Isimo seZimbabwe siyayangisa. Ngike sasifanisa lamanye amazwe. Lokhu sile television station eyodwa. Ngeviki ephelileyo sibone umphathi ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akulangqondo lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television eSouthern Africa la, esaqalela oSouth Africa, saqalela oZambia, bonke laba sebela ama-television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu, esabisayo. Okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe, isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli izindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Ungananzelela intatheli izindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le abayithi yi-New Dispensation, seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intatheli izindaba ezidlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona uRobert Mugabe. Akula lutho osolutshintshile. Uhulumende okhona lokhu engafuni ukuthi intatheli izindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona. Lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imisakazo ye-radio ne-television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi, bengacina bengasabafuni, sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisayo lapha. Thina sifuna isimo sokuthi intatheli izindaba ziyabe zilamandla okuvula loba yiphephandaba, liphephandaba, i-radio station, ukungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala. Hatshi ukuthi uhulumende yena ngiyothi kathesi buyani lizocela, lizobhala ukuthi lifuna i-television station. Yumthetho okhona. Engiyekela ukusho njalo utsho ukuthi sizabelokhe sile 1 television station yethu i-ZBC, ukumbe sile 2 le-Jive le singakayibukeli.
Intatheli izindaba uHopewell Chingono siyibone ehlukuluzwa ngabasekeli bezanu-PF besithi bafuna ukumthathela imbuzi zakhe. Lithini ngalokho?
EZimbabwe intatheli izindaba ngingathi zilelungelo lokubhala loba yini. Kodwa ukwenzakala ngemva kokubhala yikho okuhluphayo. Ungabhala sibili ukuthi hayi uzibanibani utshontshile. Kodwa kulokunye okuzenzakala kuwe ngemva kokubhala lokhu yikho okuhluphayo eZimbabwe. UHopewell kaqambanga amanga, uHopewell wakhuluma sibili ukuthi izibhedlela zethu sezifile, ukuthi imigwaqo akusela, ukuthi abantu bayadubeka. Asikhomanga lokho, yiZimbabwe esiyaziyo thina esiZimbabwe. Labanye abaphethe abalezihlobo la bayakwazi lokhu yikho okwenzakalayo. UHopewell wakhuluma sibili ukuthi hayi imali le esetshenziswa la ayisafunwa ngabantu, liqiniso lelo. Okuhluphayo yikuthi kulabanye abaphezulu abangafuni ukuthi ukukhulunywe lokhu. Kungakhulunywa sokunganona uthengisile, ungathengisanga kodwa ukhuluma iqiniso. Bese sibona amalunga engxenye yabasakhulayo eZanu-PF sebemethusela besithi bafuna ukuthatha imbuzi zakhe. Imbuzi zakhe azilani lalokhu akukhulumayo ezekhulume ngokwenzakala eZimbabwe, azilani lakho. Kodwa sebefuna ukuthi bemhlukumeze ngokumthathela imbuzi azithengela yedwa eSouth Africa, waziletha la esithi la efuna ukudinga ukuziphilisa. Kodwa sesibona lokhu osekwenzakala kuye.